ubaba uMakashule uyaqhakathekisa ukuthi kusangane ukwenza eqambe izaphu ngoba uyazi ukuthi izaphu imumetheni ikakhulu endabeni zeZimbabwe yiyo engumqalisi ziba wokuzabalaza ukuze kutholakale leli lizwe lihluthuna ebalungwini ababesiyikolonize lama-Rhodesians. Uyazi njalo ukuthi iplani yezaphu yiyo yodwa engasebenza ukuthi ixazulule indaba le ekhona. Njalo siyakwazi ukuthi ubaba uMakashule uphuma ebandleni le-ANC okulibandla elilo ubudlelwane lezaphu. Imbutho yamabandla lawo yalwa kanye kanye, yalwa incedisana under ikomandi eyodwa. So yibudlelwano obusuka kajana njalo obuqinileyo, akufani lalobo esibona namuhla obuzama ukubunja izanu ebezenza abangani be-ANC sebebusa kumbe sokudliwa. Ubudlelwane esilabo le-ANC busuka ngesikhathi kuhlutshekwa, kudutshekwa, kufiwa kubangwa lawa mazwe. Ngabantu esike sakhulumisana labo ngaphambilini sababonisa duko olukhona. Izaphu ekhona namhlanje yiyo izaphu eyayikhona ngo-1961 lapho yasungulwa khona. Akukabi lotshintsho, ama-policies awakashintshi, lokhu esifuna iZimbabwe ekhululekileyo.
Libona kufanele yini ukuthi ibandla le-ANC alikhulumanga lani kanye lamanye amabandla lezinye inhlanganiso ngalesi sikhathi libuyile?
Besikhangelele ukuthi iqula le-ANC lihlangane labonke abantu okumele lihlangane labo. Kodwa siyakwazi ukuthi sidila leZANU-PF enjani. Bacabanga ukuthi yibo kumele babuse, bacabanga ukuthi yibo kumele bekhulumele amaZimbabwe. Besisazi ukuthi bazabuyela emuva bengakhulumisananga lathi. Kodwa akulahlambeleko ngokufelwa. Sithemba bazophenduka njengokuthembisa kwabo. Kodwa nje okunye alilawo amandla amaningi ukuthi lilungise indaba leyo. Besikhangelele ukuthi ngalesi sikhathi mhlawumbe isadaka izabe siyivukile emaqandeni, le African Union layo izabe sivukile emaqandeni, sihlangana lama-problems athile ekuzameni ukukhulumisana lamazwe lawa okugcina kusenza abanye sikhulumisane labo informally. Kodwa sesihambe umango omude kakhulu, njalo silesiqiniseko ukuthi isadaka ngokwayo izosukuma, izophakama emalangeni ambalwa alandelayo ngoba sesizamile ukuthi sibabikele udubo olusekhaya njalo sabanikeza lalokho esibona ngazathi ngama-solutions.